Ngumama othengisayo khona lapha eLupane Women's Development Trust.
Wena ke sube yililunga kwesikhathi esinganani?
Sengisebenze lapho kwe-7 years.
Usenzani vele?
Umsebenzi wami kakhulu yikuthengisa izinto zonke ezenzakala khona lapha, okugoqela ingcebethu, okulinywa eplazini, okwenziwa ngomama emakhaya nxa bangabalendumba lomfushwa lokuthiyeneyo kuyabuya khona lapha then sengikuthengisa.
Kodwa wena lawo lawa olowakho umsebenzi?
Ngilokwami lami engikwenzayo nxa ngingachayisa, ngenza ama-herbs lama-spices. Basically kuma-herbs lama-spices siyabe promote health, ukuthi abantu ababuyele bhekhe idini lapho umlimi ayeplane khona ukuthi siphile ngokudla izihlahla okwemvelo nje okuthiyene impande kwenzela ukuthi imizimba yethu ivikele imikhuhlane.
Likwenza njani lokhu?
Engikwenzayo kakhulu yikudinga abantu abakulimayo. Okwami kuphela yikuthi ngikugrade, ngikukhangela ukuthi kulungile, bangakuchaya sengikuthatha mina sengikuphakheja ngikufaka kumaphetshana amancane ukuthi kube lula ukuthi abantu bakuthenge.
Sitshengisa ukuthi kunjani?
Ngizanika umzekeliso. Kulalokho kuthiwa yimint. Imint iyafakwa emanzini umuntu abe sekunatha, kuyaqandelela, kuyenza umzimba umuntu aphele ukudinwa, njalo kuyayenza ukuthi umzimba ungabe isidudla kakhulu, ukhupha amafutha abangelwa yokudla lokho ekuningi esikudlayo.
Kokunye?
Okunye ngile time. Itime inhle, abaningi siyabancedisa emzimbeni, ikakhulu omama, iyavikela izifo ezinjengama-fibroids. Abantwana nxa bengakunatha futhi iyayenza ukuthi ngesikhathi nxa besesikhathini bangezwa ubuhlungu. Then ngilokunye ithili. Ithili esiyazi yona lani ibilebile ngokwalo. Okuqakatheke ngethili ukuthi iyancedisa ukuthi nxa umuntu angadla ungagubelani, incedisa ke bese kuthi yi-digestion. Kuningi, singathi sinemihlobohlobo etshiyeneyo ingafika 30. Kulokunye okuthiwa yi-cinnamon, kunathwa lehani kumbe lale ukuze emabhanzini, kuyanukelela kumnandi. Kodwa umsebenzi we-cinnamon ukuthi futhi la ukhipha ubududla, kwenzela ukuthi abantu bangadlulisi ukuba yizidudla kakhulu. Kule basil, i-basil iyancedisa futhi ukuthi umuntu engezwa i-depression, iyancedisa ukuthi uphumule kahle, njalo ungadla layo esiswini futhi yenza isisu sakho sihlale kahle. Kodwa okunye okuqakathekileyo ngalokho okuthiwa ngama-herbs ukuthi singapheka ukudla singananzelela kudala abadala babengalama-fridge. So kulalokho okuthiwa kuyavikela ukubolisa kokudla, so ama-herbs alakhona lokho. Kule rosemary, i-rosemary iyanceda kakhulu ama-headaches, abantu bahlala bekhala ngamakhanda, so ilo lutho thize kilo yenzeka ukuthi kupholise amakhanda abuhlungu.
Uyabona yini umsebenzi wakho lo uphumelela njalo usenelisa ukuthi uthengisele imkambo lapha eLupane kumbe laphande kweLupane?
Okwakhathesi ngiyathengisa kulezitolo ezimbili ezithengisayo khona lapha eLupane. Abantu sebekwazi ukuthiwa yi-BNB. I-BNB ngayithathela ebantwaneni bamababili ubuhle lobheke. Isifiso sami kuyukuthi baphile impilo engcono e-healthy, so ngase ngiyibiza ngathi i-BNB. So ngase ke eLupane nje ubuza abantu ukuthi ama-spices ungawathola ngaphi, baza kutshela ukuthi e-BNB atholakala e-Qualitec laseLwandle Enterprises khona lapha eLupane. Kodwa kobulawayo eHarare, eGwanda, eWange sokulabantu abalayo iBnB. So umuntu angathi ngifuna ispice esinje umbi hebhe nje ngiyafaka ebhasini kuhambe kulowo muntu loba kungaphi kwelizwe.
Kodwa awukaphumi phandle kwelizwe?
Hhayi, kwakathesi angikaphumi phandle kwelizwe. Ngile nyanga nje kuphela ezingu-6 ngiqalisile.
Ubona kuphumelela?
Kuyaphumelela kakhulu and ngenxa yemfundiso futhi ngiyabala kakhulu, ngakho ngishiye lokhu engikubalulekile. So imfundiso yonale abantu bayayithatha bayayizwisisa, sobona kathesi sokusiba le increase kakhulu kuma-herbs. Kuqala abantu babethenga ama-spices bengazwisisi ukuthi ama-herbs vele wona ababhenefitha njani, kodwa ngiyabafundisa, ngahlalahlala kuma-WhatsApp group ngiyaposta ukuthi kule nto enje incedisa ngalokho and bangayisebenzisa nabo bebone basebenzela sebetshela abanye. Yindlela emthengisana.